Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 24 lwezi 2020 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Imthetho eyafakwayo ngabe WHO le Zimbabwe government ayisalandela ikakhulu kobulawayo. Lokho libona nje izinga liqhanse kakhulu kobulawayo.
Ngufi abantu abane bakobulawayo izolo, lo yedwa weMashingo bebulawa yiCoronavirus. Okukhuphule inani lasebebulewe yileli gciwane laya kwabangamakhulu phose amathathu, 273 eZimbabwe jikelele.
You cannot claim a budget surplus when hospitals have no medicine, when there are no teachers in schools. You cannot claim a budget surplus when the public health system is collapsed.
Abebandla leMDC Alliance bathi isimo somnotho weZimbabwe sesifike esibangeni esibi kakhulu. Kubangelwa ukungamanga kuhle kwesimo sombusazo. Abedalela ePhalamende babika ukubana sebenzisa inkundla yezebulenjini ekwenzeni umsebenzi yonke yalelo dale kungenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kufe abantu abahlanu izolo bebulawa yi-coronavirus, okukhuphule inani lasebebulewe yileli gciwane laya kwabangamakhulu phose amathathu, 273 eZimbabwe jikelele. Abane balaba bantu abakobulawayo, lo yedwa owesigabeni seMashingo. Sebezinkulungwane ezedlula eziyisishiyagalombili, 9,308 asebehlolwe batholakala bele COVID-19 elizweni jikelele. Abalokhu beqiniswa yilo umkhuhlane sebengamakhulu edlula ayisikhombisa, 746, kodwa asebeke balaliswa ligciwane leli basila sebezinkulungwane ezedlula ezithobami nembili, 8,288. Ezwekazi le-Afrika kutholakale abantu abedlula izigidi ezimbili, 2.1 million, labulala inkulungwane ezingamashumi phose yamahlanu, 49,975. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi phose ayisithupha, 59.4 million ababanjwe beligciwane leli, labulala abedlula isigidi, 1.4 million. Onjalo nje ngalesi sikhathi iCOVID-19 iloke isidla amahabula eZimbabwe, ikakhulu kobulawayo lasemkhonweni weMandebeleni. Ingcwethi zezempilakahle zithi lo mkhuhlane usukhwaza ngolaka edolobheni leli ngoba abantu kabasalandeli iziqundiso ezabekwa nguhulumende kanye labenhlanganiso eye-World Health Organization ezijonge ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane lo. Unkosazana Perseverance Nyathi wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association ngomunye wabalombono munye. Asizweni exoxa lo Mike Obe weStudio 7.
Senanzelela kakhulu ukuthi izinga le-COVID-19 selithe lamemetheka kakhulu kobulawayo. Sikhangela kuma-figures lawo esiwaphiwa ngabe-Ministry of Health and Child Welfare. Zikwethusa kakhulu ngobana lama-residents sezethukile sibili kakhulu kubana kanti emphakathini wethu izinga liyaqansa. Thina sicabanga ukuthi mhlawumbe liyayehla kanti lona liyaqansa.
Ngombono wakho ungathi izakhamizi zebulawayo bayahlonipha na imithetho ye-lockdown?
Imithetho eyafakwayo ngabe-WHO le Zimbabwe government ayisalandelwa ikakhulu kobulawayo. Lokho libona nje izinga liqhanse kakhulu kobulawayo. Imithetho yafakwayo lokuthi silandele ukugqoka kwamamaski, silandele ama-social distance, konke lokho sokuyinto nje engayenziwayo ikakhulu ke ngapha kobulawayo. Njalo siyananzelela ukuthi semane kakhulu wesikhiwa singathi isama social gathering ukuhlanganelana kwabantu sananze ukuthi ama shabina savula amabhawa savula abantu abasa practice kakhulu ku social distancer ukugqoka ama mask sebengani ba relaxed kakhulu abantu sebekhohliwe ukuthi sisesikhathini esinzima siphakathi kobhubhano lolu olwe COVID-19
siyezwa ingcwethi ezijeneyo bekhuthaza ama-government officials amadolobheni akushiyeneyo kakhulukazi eHarare njalo koBulawayo ukuthi bakhangele ukwenza enye i-lockdown. Awusitshela umbono wakho ngalokho, kubona njani lokho?
Sibona kungumbono omuhle ngoba izinga leli lingabelokhu likhuphuka, abantu abaningi bazabhubha, njalo ukubhubha kwabantu asonto enhle. Sikhulumela ekuthini abantu kumele sizigcine, kumele unakekele umuntu oseduzane kwakho. Ngakho-ke siyagcizelela njalo siyinhlanganiso ukubana besicela nje abantu bacabangisise kakhulu ukuthi impilo iqakathekile. Asibuyeleni ekugcineni ama-rules and regulations ona lawana esaphiwayo ukubana social distance, washing of hands, lokuziphatha kahle nje sigqoka ama-mask ethu.
Manyathi, sesithinta ke udaba lwamabhoda. Siyabona ukuthi amabhoda akhangela ukuvula mhla ka 1 December elizweni. Kulesi sikhathi siyabona ukuthi inani labantu abasebebanjwe ngalo mkhuhlane we-COVID-19 lokho liqhubekela phambili likhuphuka. Ukubona njani ukuvulwa kwamabhoda lokhu? Kuyinto engathi uyakhuthaza na?
Kungathi kuyasisolisa kakhulu ngoba na khathi sisikhangele ukuthi khona ama-cases lawa sethe akhuphuka. Akhuphukiswa yini? Akhuphukiswa ngabantu abangena emngceleni le bengena okungekho emthethweni. Pho-ke nxa sokusemthethweni abantu bengena kuhle sibili, ama-cases lawa azangezelela kakhulukazi. Besicela nje uhulumende ukuthi lakho akukhangelisise khona lokhu ukubana abantu babuyele ekugcineni ama-measures lawa nama-pre-measures.
Bese sikhangela-ke okwenzakalayo esikolo se-John Talak High School. Siyabona ukuthi esikolo lesi kulabantu abaningi ngempela abasebebanjwe ngalo mkhuhlane we-COVID-19. Sikhangela lokho okwenzakalayo kulesi sikolo se-John Talak High School. Ubona ngani isikolo kumele ziqhubekele phambili zivuliwe na?
Nxa kungavalwa izikolo kuzaphambanisa njalo futhi uhlelo lwezikolo olomnyaka ozayo luka-2021. Izikolo nje kumele zifake ama-measures khonokhani ukuthi akula mntana okumele angene ngela mask, akula mntana okumele akhiphe imask, kumele kufumigate ezikolo, kubona ukuthi kuhlanzekile, kukhangelisiswe sibili ukuthi even labotitshala labo banjani, bafake ama-mask, bafundisa abantwana begqoke ama-mask wona la esikhuluma ngawo. Kube lama-measures nje njengezikolo, amboni ukuthi kungaphazamisa nxa konke kungalandelwa.
UNkosazana Perseverance Nyathi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association limuzwe exoxa lapho lo Mike Hobe weStudio 7 ecingweni ekoBulawayo. Abebandla le-MDC Alliance bathi isimo somnotho weZimbabwe sesifike esibangeni esibi kakhulu, kubangelwa yikungamanga kuhle kwesimo sombusazwe. Ngakho-ke akusoze kwaba lokuzinza elizweni nxa kungasathathwanga amanyathelo okulungisisa lumumo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu kuvezwe ngomunye wabasekeli bomkhokheli we-MDC Alliance, uMnumzana Thendai Biti, emhlanganweni lethathela izindaba phezu kwesimo somnotho elizweni owenzelwe emahofisini awe-Surpass Trust eHarare lamhla emini. Lanxa kuke kwaba lokuxokozela ngaphambilini kwalo mhlangano kubangelwa ngabacatshangelwa ukuthi ngabasakhulayo bezanu-PF, ucine uqhubeka. UBithi utshele intatheli izindaba ukuba inkinga ezibhekane lelizwe zavele zabangelwa yikungaqhutshwa kuhle kokhetho ngemva kokuhluthunelwa kukamuyi uMnumzana Robert Mugabe intambo zombuso ngabebutho.
So there has to be dialogue in this country. We need dialogue in this country. So the choice that Mnangagwa faces is very simple. Dialogue with Advocate Nelson Chamisa or face the inevitable consequences of a die-hard mindset, which is an implosion. But said the way there is an implosion, this time around blood will be shed.
Kulula kakhulu uMnangagwa okumele akwenze ukuxoxisana loNelson Chamisa kumbe amelane lomonakalo ozakuba khona lapho uZulu esetshengisa kukhulona kwakhe. Udubo yikuba nxa sesikuleso simo ke kuchitheka igazi.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Mlindelwa Mancitshana upha umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Kuyinto emgceke leyi ekhulunywa nguTendai Biti ukuthi nxa kungalungisiswanga indaba zokuqhutshwa kokhetho ukulandelwa komthetho elizweni njalo lokukhangelwa amalungelo abantu ukuthi alandelwe yini ukuvusa ilizwe lelikuzakwala kuyinto enzima. Sobala njalo ukuthi udaba lweZimbabwe olungalungisiswanga luphakathi lukababa uNelson Chamisa laye ubaba uMongameli uEmerson Mnangagwa. Yibo ababili kuphela abakhangelelweyo ukuthi nxa kukhulunywa kulungisiswa kulungisiswa indaba eziphakathi kwababili laba.
Ithi uphinde wasola kakhulu ukuphathwa okwenziwe ukuqhamuka kwegciwane le-COVID-19 nguhulumende ongazange abambisane ngokugcweleyo labenhlangothi zonke zempilo ukuvikela uZulu. Nanku leli gciwane selisidla njalo amahabula ngemva kokuthatha kwakhe inyathelo lokuvula izikolo kungelandlela ecacileyo yokuvikela abantwana besikolo lababalisi. Kodwa isiphathamandla sogatsha lokwethulwa kwemibiko ebandleni elibusayo elezanu PF umnumzana Thafazwa Mgwadi utshele lumsakazo ukuthi akakhulumi iqiniso uBiti ngoba umumo wezombusazwe bawulungisisa ngomnyaka ka-2017 baze bakhuthaze uMgabe ukuba ehle embusweni bazoqhuba ukhetho olubalulekileyo ngomnyaka owalandelayo ka-2018 lapho okwanqoba khona uMnangagwa. Ngakho-ke abasoze balalele amanga kaBiti lebandla lakhe.
The crisis of legitimacy exists in the mindset of a lawyer. Once a lawyer who doesn't know exactly which profession he belongs to, that is why it is quite so not so surprising to find him get crashing on matters of finance, economic affairs, legal issues. His approach to politics is one that was marks of the I know it all approach, but it doesn't work that way. He must restrict himself to the courtrooms.
Kunje uMgwadi uthi uhulumende wakhe wezanu PF usephume lenhlelo eziningi zokuthuthukisa umnotho welizwe, umsebenzi wokulima, ukulungisa imigwaqo lokunye okuningi-ningi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Abedale lePhalamende babika ukubana sebenzisa inkundla zebulenjini ekwenzeni imisebenzi yabo yonke ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19. Lokhu kuphume emhlanganweni wemfundiso ngokusebenza kwaleli dale owenziwe ngamalunga alo labezindaba kanye labenhlanganiso ezizimeleyo zakoBulawayo eyezimathebeleland North leSouth. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Lumhlangano owenzelwe ehoteleni eRainbow koBulawayo namhlanje ubujonge ukupha ulwazi abezindaba kanye labenhlanganiso ezizimeleyo zeMandebeleni ngokusebenza kwedale lePhalamende emizameni yokubalimukisa ukuba bengasebenzisana njani labo ekubumbeni imithetho kanye lokulandela ukusebenza kwedale. Ekhuluma emhlanganweni wemfundiso lo, umlawuli wedale lePhalamende umnumzana Jacob Mudenda ukhuthaze abezindaba ukuba bengathathi icele ekuqhubeni umsebenzi. Unkosikazi noMansonto Nsunga, umsekeli kamabhalani wedaleleli, uthi bakubone kuqakathekile ukuthi bazise uZulu ukuthi abamanga ukusebenza ngenxa ye-COVID-19.
Singathi iParliament yabona ukuthi ayingeke ime ukusebenza ngenxa yokubana sokule-COVID. Basebesithi njengoba sesile technology, kungcono sisebenzise technology ukuthi iParliament ihlangane ibe lama-virtual meetings.
Omunye wabakade bekhona emhlanganweni wemfundiso wanamhlanje ngolwela amalungelo oluntu umnumzana Bekezela Madumafuzwayo osebenzela eseGwanda.
Hayi, kuyabongeka sibili ukuthi abuya zezama ukukhuluma lathi ecasisela abantu ukuthi izinto zeParliament zisebenza njani, siziphathe njani. Uvula abantu abaningi amehlo ngento asiprezentileyo lapho. Sengathi nje bangaqhubeka befundisa abantu abona kuningi ade singakwazi esuke sesikudobhile namuhla.
Olwela amalungelo oluntu osebenzela eselubhane umnumzana Vumani Ndlovu uthi kuqakathekile ukuthola ulwazi lokuba idale lePhalamende lisebenza njani.
ukuqhakathekile kakhulu ukuthi abantu bazwisise ukuthi iParliamente isebenza njani njalo benelise lokubuza eminye imibuzo evele besehluleka ukuthola impendulo ngayo kiyo. So bekuqoka ukuthi behlanganela uSpeaker ukwenzela ukuthi abachasisele kabanzi ukuthi iParliamente isebenza kanjani.
Unkosazana Thando Gwinji olwela amalungelo oluntu wakobulawayo laye ubonye ukuzehlisa kwedale leParliamente ngokuzoxoxisana labo ngokusebenza kwabo ezweni.
Umhlangano esibe nawo noSpeaker of Parliament lamhla ubuqakathekile kakhulu ukuthi bakwanise lawo ukubuya phansi bakwanise ukukhuluma lesivo society lemedia ngendaba okumele siphatheke kuzo nxa kusiwa eParliament, kusiya lokuthi abantu baphathe kanjani eParliament.
Umhlangano wemfundiso lo owelanga elilodwa oqale ekuseni ngabo 8:30 ehoteleni eRainbow kobulawayo ungenwe izintatheli zindaba inkokheli yabenkolo ezehlukeneyo labenhlanganiso ezizimeleyo abakade bekhona babelethuba lokuthola ulwazi olujulileyo ngokuthi leli dale lisebenza kanjani kanye lokuthi uZulu angaphathisa ngayiphi indlela. Abedaleleli bathi kunje baphakathi kokulungiselela ukuba lomabonakude lomsakazo ozasakaza imisebenzi yonke yedale leParliamente lendaba eziyabe zihlaziwa kilo okuyinto eyamukelwe ngenjabulo ngabakade bekhona besithi balethemba lokuthi konke okukhulunywe namhlanje akusoze kuphelele emlonyeni kuphela nje njengazo zonke inhlelo lezithembiso zabezombusazwe lohulumende. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ningu Anastasia Ndlovu.
Yebo, mthwakazo omuhle. Siyalincusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona ngolwesibili maviki wonke. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa labatsha ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Sikhangela njalo okwenzakalayo ezikolo ngalesi sikhathi inengi labafundi belungiselela ukubhala imihloliso. Abanye ababalisi belokhu beqhubekela phambili bekhalala umsebenzi bekhala ngeholo elincane abalitholayo kanye lokumemetheka kwe-COVID-19 ezikolo. Silukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMike Gove ngo-8 ntambama.
Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ezivela kwamanye amazwe lilami uMike Gove. Abezindaba bakwele Israel babika ukuba inhloko kahulumende yakwele Israel umnumzana Benjamin Netanyahu wethekelele kwele Saudi Arabia esiyahlangana lo Mohammed bin Salman kanye lonobhala wezobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba u-US Secretary of State Mike Pompeo. Ugatsha lwezobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba kaluzange luveze ukuba khona kukaNetanyahu emhlanganweni lo phakathi kukaPompeo lo Mohammed bin Salman owenzelwe eNiom. Iofisi kaNetanyahu layo kayivezanga ukuba kwakhe emhlanganweni lo. Abebutho lakwele Ethiopia baxwayisa uZulu wasesigabeni seTigray ukuba acatshe kumbe abaleke lapho besungula uhlelo lwabo lokubulala kumbe ukubopha inkokheli yabahlamuki abalwisa kuleso sigaba. Inkulungwane lenkulungwane zabantu bakwele Burkina Faso zibikwa zingenelisanga ukuvota kukhetho lokudinga umongameli ngenxa yokwethuselwa ngabezomvikela ngasikhathi sinye abahlamuki besijihad beqinisa impi yokulwisana lohulumende. Kulabantu abedlula inkulungwane ezilitshumi lathoba minwe mibili 18,000 ababaleka ubuyanga udlakela impi ukusilela kwemisebenzi lezinye inhlupho emazweni abo ngentshonalanga yezwekazi le-Afrika asebefikile ezihlengeni ze-Canary Islands okulinani elengezwe ngesilinganiso sokuzinkulungwane ekhulwini 1,000% nxa kuqathaniswa lasikhathi sinye ngomnyaka edluleyo ka-2019. Sizigqiba lapha ezivela kwamanye amazwe lelami uMaikobe.
Kwezenotho lamhlanje abenhlanganiso yezisebenzi eyeZCTU kanye loZulu Makhaza sebesole kakhulu ukuqonga kwemali ebhadalwa ngabashayeli bezimota entubeni zama-toll gates besithi lokho kuzabangela ukuqonga njalo kwentengo yempahla ezitolo. Untungamile Inkomo weStudio 7 usiphalo ludaba.
Ugatsha olubona ngezemigwaqo olweZimbabwe National Roads Administration iZinara solukhweze impadalo yama-toll gates ngesilinganiso sokwedlula ikhulu lamachumi amahlano ekhulwini 150%. Izimota ezincane ebezibhadala amadola angamachumi amane lanhlanu i-45 Zimbabwean dollars sezizahlawula ikhulu lamadola elilamachumi amabili $120. Izimota eziphakathi laphakathi ebezihlawula amadola ayisikhombisa $70 sezizabhadala amakhulu amadola phose amabili $180. Imbadalo yamabhasi yona ikhwele isuka ku-$90 yaya ku-$240. Lokho kusolwe ngunobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Japhet Moyo esithi kuzabangela ukukhwela kwentengo yezinto zonke elizweni.
Kutsho ke ukukhuphuka kwe-transportation okuzabangela ke ukuthi izisebenzi zithwale nzima zisemsebenzini, impahla ezikhanjiswa ngomgwaqo lazo zikhuphuke zidule.
Amazwi kaMoyo agcizelelwe ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Kuyinqwala njalo ngumbhedo owenziwa ngabantu abangananzi abanye abantu abampofu. Imota zabantu abakuhulumende lama-commissions lama-judges lezinduna lama-CIO leze-parliament zonke le mota ze-ZANU-PF vele kazibhadali zidlula zichaya umchilo.
Kodwa ilunga le-ZANU-PF umnumzana Belief Gawule uthi lanxa abantu bekhala ngoba bevele bengelamali, imbhadalo yama-tollgates le ikhwele ngesilinganiso esincane nxa kukhangelwa idola leMelika.
Nxa isikhwele nge-RTGS yaya ku-120 something, sokuphosa ibe sesilinganiso sedola and some cents, isibuyela khonaphana lapha evele ikhona ngedola le-America. Kodwa ke nxa sesikhala ngela ukuthi idola le-America lakhona idola lethu imali asilayo, imali yethu yikho uhlupho olukhona.
Isikhulumeli seZinara umnumzana Tendai Mugabe uvumelane loGawule esithi bakhweze limbhadalo ngoba imali ekade beyithola ibingeneli inhlelo zokulungisa imigwaqo. Kodwa uZulu uthi okudanisayo ukuthi imigwaqo ifile njalo akukhanyi ukuthi imali ehlawulwa ngabachayeli iyangaphi. Impatalo yokubhalisa izimota iregistration layo ikhwele ngesilinganiso esisabisayo. Kusenjalo umongameli Emmerson Mnangagwa eloba enkundleni ye-Twitter uthi ukuze umnotho weZimbabwe uvuselelwe kumele kuze abatshali bezimali. Kepha ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi kunengi okuxotsha abatshali bezimali laba okugoqela inkohlakalo.
Xa ulikhangele ilizwe lethu lilizwe kunganalila mthetho, into zingavuka zitshintshile loba ngalisiphi isikhathi kule ndaba zama-property rights. Ungananzeleli ukuthi sesile 20 years lokhu sisilwa ngento yamasimo, loba sithi sayigqida kodwa abantu bavuka bethathelwa amasimo abaye bavuka bexotshiwe. Into yama-property rights kufuze singani siyayilungisela layo into kuthiwa yi-policy consistency.
Amazwi kaShoko agcizelelwe ngumnumzana Moyo.
Kungaba yimthetho singathi kumbe ngama-fiscal policies atshintsha suku zonke. Eminye imithetho yangikhona i-announcewa kumbe iphuma kuma-political rallies.
Use ubhodile umhlaba umongameli Mnangagwa ezama ukuhuka osomabhizimusi bakwamanye amazwe kodwa ukhanya engakaphumeleli. Ngimele iStudio 7 ngise Washington, yimi uNtungamile Nkomo.
Ukuchiswa kwamarori afika amashumi amathathu emkhankasweni ukulwisa abashayeli bakwamanye amazwe kele South Africa sekulethe ukwesaba okukhulu kuzizalwane zeZimbabwe leza kwamanye amazwe ezijayela amarori. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umkhankaso wokududulwa kwabajayeli bamaroli bakwamanye amazwe kwele South Africa usufike kusibanga esesabisayo. Iningi lamaroli la abetshiswa ngamabhomba eparafina, amanye edutshulwa amavili ngemibhobho abeselunyathiswa umlilo. Umtshayeli wamaroli weZimbabwe uMnumzana Dayson Mukowa uthi sebetshayela bebamba amathumbu ngezandla ngoba loba nini sebengahlangana nalo kufa.
But yabona like what is happening, most of these ama-culprits bayenza this thing, bayenza ebusuku because we all know with ebusuku you can hardly see far. You only see something close to you. So but at advantage because ebusuku kumnyama. There's nothing much that you can see.
Kusukela ngolwesine weviki epheleleyo sekutshiswa amaroli afika amashumi amathathu emgwaqweni etshiyeneyo wele South Africa. Lokhu kulandela izixwayiso ezethulwe inhlanganiso yabatshayeli bakwele South Africa e-All Truck Drivers Foundation isithi kusukela izolo kuze kube kusasa wonke umtshayeli weroli ongazalwanga kwele South Africa angatholakala etshayela uzayifunda ivaliwe. Loba nje linhlanganiso isemba phansi sithi kakusimalunga ayo atshisa amaroli la ithi abatshayeli bakwamanye amazwe abaphume baphele elizweni. Ilunga lali inhlanganiso uMnumzana Mandla ngomezulu uthi ngeke bavume ukuzothathelwa imisebenzi ngabantu bokuza.
We only employ a foreign national on a critical skill, a driving not a scar skill.
Asifuni kuzwa ukuthi kuqatshwa abantu bokuza, thina silabatshayeli abaningi kangaka abazalwa kwele South Africa abangasebenzi.
They have a problem. They don't want South African. Our question is that why they are still operating in South Africa while they hate South African.
Balandaba lokuthi otshayelayo ule mvumo yokuba selizweni kumbe hatshi ngoba bona bafuna yonke imisebenzi yokutshayela amaroli iphiwe izalwane zakwele South Africa kuphela. Umkhwewa okhulumele Studio 7 ngesikhathi esendleleni yokuhambisa impahla ngeroli yakhe eDurban uthi ulindele ukuthi kungenzeka loba yini njengoba eDurban kulapho olutshisa khona lolidlakela.
Sesibone imihlangano eminingi yamaphathi ntambo abaningi kodwa akulanto ephumayo ebambekayo.
Attacks continued to go on.
Amapolisa athi asengeze inani lamapolisa aqaphe isimo emgwaqweni lobanje ukuchiswa kwamaroli kuqhubekela phambili. Isiphathamandla sephephandaba lebulenjini leFleet Watch uMnumzana Patrick O'Leary uthi kusobala ukuthi uhulumende weSouth Africa usephelelwe ngamacebo okuqeda udlakela emkhakheni wokutshayelwa kwamaroli.
Asiko safe as truck drivers and asazi ukuthi ubani uzosiza. In this case nobody is safe as of now. Ama truck driver ayasebenza 24 hours a day. For now there's no protection. Anything can happen. Saba kakhulu sesithukile because our lives are at risk. Our lives are not protected anymore. Anytime kungenzeka into imbi.
Kusenjalo ugatsha lwezokuthutha lalo lulokhu lungakaphefumuli ngalolu daba. Imbuzo ethunyelwe kusikhulumeli sikamphathi ntambo walolu gatsha ibengakaphendulwa ngesikhathi sisiya emoyeni. Nyakenye kutshiswa amaroli edlula amachumi ayisikhombisa udlakela olufanayo obelubhekiswe kubatshayeli bakwamanye amazwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguthuso Khumalo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 la ku 7255 kHz ku shortwave.
Singeke ihlukane izihlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Kufe abantu abane bakubulawayo izolo lo yedwa wamashingo bebulawa yi-coronavirus. Ukukhuphule inani lasebebulewe yileli gciwane laya kwaba ngamakhulu phose amathathu 273 eZimbabwe jikelele. Abebandla le-MDC Alliance bathi isimo somnqutho weZimbabwe sesifike esibangeni esibi kakhulu kubangelwa yokungamanga kuhle kwesimo sombusazwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Olivalelisayo Praxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yenau